America.
Kana vakasarudzwa vaFrance nemakore makumi mana. Kuisika
ndisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezaku sehlwa, mthwakazi omuhle, namhlanje ngoMvulo, mhlaka 28 kuMfumfu 2024. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela. Kodwa lapho nxa befisela khona kwakufiselayo, wena ofiselayo la ulalo ilungelo futhi lokuthi uvume kumbe wale.
Abakubandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla afisa ukuba uMongameli Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
Ama-politician kakhulu alaqiniso. Kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima.
Abaphikisayo bona bathi uMnangagwa ukhanya efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa nje ekulandula lokhu. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bakhuthazwa ukuba beqaphele ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla lezano PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla athi afuna uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parlamente ekubandla lezano PF uthi isinqumo esithethwe libandla lakhe emhlanganweni we-annual National People's Conference oqhutshelwe koBulawayo ngomgqibelo siveza ukuba abantu bakhululekile ukukhuluma abakufunayo ngenkokheli zabo. Esethula isinqumo esiphathelane lalolu daba ophethe uhlangothi lwezemithetho kuZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele ababesemhlanganweni lo ukuba uMnangagwa yena usefisa ukuyaphumula emzini wakhe. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba osesikhundleni sikamongameli kumele ahlale embusweni okweminyaka engamatshumi amabili kuphela engakhethwa kabili kukhetho. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe obese sikhundleni kavunyelwa ukuba ngumongameli uma esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. UChuma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kulungile okwethulwe nguChinamasa lamanye amalunga ebandla elibusayo.
Njengoba kuchazisiwe labana, abantu balelungelo lokufisela bangabe bekufisela. Kodwa lapho nxa befisela khona kwakufiselayo, wena ofiselayo la ulalo ilungelo futhi lokuthi uvume kumbe wale njengakhona okwenzakalayo kathesi. So akulanto engabe iphambanisekile konapho ekuthini abantu babe ndayi ngokukhangela imisebenzi yakho siyakufisela ukuthi ngabe uhlala ukhona. Kodwa wena la uthi hayi mina lami njengoba befisa kunjalo, kodwa mina lami inyama yami isinjani isidiniwe sengifuna ukuphumula. Ngako hayi ngiyabonga ngalokho elivisela kona, kodwa hayi respectfully that ngithi decline. So konke khona kona izinto ezikhona ezitholakalayo ezingamelanga zidale any sort of conflict, but okutshengisela idemocracy ekhona within iparty na abantu balelungelo lokufisela abakufiselayo. Lo muntu ofiselwayo layo ulale ilungelo lokuvuma kumbe ukwala lokhu akufiselwa khona ngabantu.
Yes, siyabona ngazani uzenza umuntu ongani kafuni yena engxe evele efisa ukuthi abuyele esikhundleni njengalokhu kwenziwa ngukagame khona ngale eRwanda. Ayisikho khonokho yini kolete?
Mina ngijalo ukuthi kodwa kona let's cross the river, the bridge says Finger Corner, and as why we have room to govern the Colloque. Ngoba nangu phela uzikhulumela ngomlomo wakhe esebenze sikungabaza kuyini konapha ngaphandle kokuthi kona sithi hayi sesizizile ayikho yena akufisayo vis-a-vis okufiswa ngabantu asambeni ke sibone kanti angithi amalanga akhona azafika umnyaka lo ka 2028 lona lo okhulunywa ngawo uzafika phela kodwa okwakathesi elikantulo esilibambileyo lona lelo elokuthi bona hayi yena usefisa ukubana nxa kufika lesana isikhathi aphumule ngoba usesebenzile kwakwana.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla lezanu PF. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Solani Moyo okubandla leTriple C.
Okukhulunywayo ngasinanzelela imosis izwe kuthiwa abamsupportayo ngobuningi bathi kumele kuqhubeke yena uyala uthi yena ungumuntu ohlonipha iconstitution asoze kuqhubeke ngasi kunanzelela ama-politician kakhulu alaqiniso kwesinye isikhathi umuntu engahlala endaweni isikhathi eside uyabe sebona ukuthi khona ukuthi ngiphume kuzoba nzima but mina ngibona just ukuthi i-statement political statement engathi inkulumo nje kuphela ngoba ngawunanzelela silovalo njalo siyesaba yes angeke sithembe njengoba nesitsho ukuthi yena asoze eqhubeke ku-2030 but uvalo esilalo yikuthi umuntu uyakhuluma ethi hayi mina ngangiqhubeki kodwa ekwazi ukuthi kulabantu abayibo abakhuluma abazayiphutsha futhi ephalamende or kube le motion abayiphutshayo ngoba bekwazi ukuthi baningi bazoyipasisa ngayisipasiso bese sithi hayi abantu yibo abamfunayo kanti ngeqiniso nangicabanga u-Obama kwesinye isikhathi uthi abantu bayangifuna kodwa i-constitution iqinile yokuthi mina 2 terms sengikwanile.
Baba Moyo, ngathi ukhangene khonapho wena ubona zani kuyaphedanani khonokho?
Engakutsho mina yikuthi kumele yena eqiniseke kakhulu ukuthi noma bangathini engawusayini lowo mthetho ukuthi eqhubeke. Ngaye ngayenza njalo le themba ukuthi ngahlonitshwa ngamanye amazwe phinde sihlonitshwe ngamazwe bagwenye lokuthi konke wakwenzayo abantu abakhala ngakuthutha izindlela bangambona njengomuntu oleqiniso but kangithembi mina ngokwazi kwami ngendlela osebenza ngayo kangithembi ngibona ngani siyavalwa nje kuphela.
Umnumzana Solani Moyo lilunga lebandla leTriple C ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
The Voice of America.
Ele Zimbabwe lithi izizalwane zalo ezihlala kwele Botswana kumele ziqaphele ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe lapho amalunga amabandla aphikisayo athi ibandla leZANU PF lizama ukungenela kukhetho lolu ukuze liphathise ibandla elibusayo liqilivezele. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umbiko lo wethulwe ngomele eleZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mkonweshuro othi kule mbiko eveza ukuba bamabandla aphikisayo achothoza ibandla leZANU PF silingenela kukhetho luzaqhutshwa ngolwesithathu. Abamabandla aphikisayo bathi kumele amazwe omhlaba ahlolisise amalungiselelo okhetho lolu. Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa avikela abasekeli bamabandla aphikisayo ukuthi ayitshengisela eofisini yomeli weZimbabwe ngempela viki. Amabandla aphikisayo aqina ngokuthi eleZimbabwe lizama ukuncedisa ibandla libusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, ukuthi iqilibezele kukhetho oluzayo. Unkosazana Mpho Pheko isikhulumise bandla eliphikisayo leBotswana Congress Party uthi izehlakalo ngaphambi kokhetho zisho ukuthi kumele amanye amazwe afake ilihlo lokhozi kukhetho lweBotswana.
We want the entire world to put a watchful eye.
Sifuna umhlaba wonke jikelele ukuthi ufake ilihlo kweleBotswana. Siyaziwa njengelizwe elihlonipha umbuso wabantu ngabantu. Kodwa okuyenzakale emalangeni kusichiya sile mibuzo eminingi.
umnumzana Phenyo Butale omele ibandla leUmbrella for Democratic Change njalo umuye obale umlayezo kade ubhekiswe uhulumeni weZimbabwe uthi balesiqiniseko sokuthi kukhona uchamanzi phakathi kwebandla lezanu PF lele BDP.
Sithengisele ngoba silembiko eqinileyo yokuthi eZimbabwe lizama ukuncedisa abangane babo ngapha ukuthi baqile ukhetho.
Ababandla lezanu PF lele BDP bayakulandula lokhu besithi abamabandla aphikisayo bazama ukuvala amehlo abantu abazavota ukuthi ucatshangwe ukuba kulobuqili kukhetho lolu. Isikhulumi sezanu PF uFarai Maparera uthi elezanu PF alingeneli kukhetho kwamanye amazwe.
Njengebandla lezanu PF asila bhizimusi lokungenela kundaba zamanye amazwe.
Kusenjalo amapholisa atshele intatheli zindaba ukuthi amabandla aphikisayo abengatholanga imvume yokutshengisela njengalokho okulawulwa ngumthetho wakuleli lizwe. Butale yena uthi okwenziwa ngamapholisa ukubavimba ukuthi bayetshengisela akukho emthethweni.
Basihlangabeze ngokuthi sihlukumeza besithathela ilungelo lethu lokutshengisela. Thina sikwazi ukuthi uma udinga imvume yokutshengisela uyidinga ukuthi uthole ukuvikelwa ngamapholisa hatshi ukuhlukunyezwa.
Ele Botswana lilungiselela ukhetho ngesikhathi isimo somnotho singamanga kahle njalo kulokudungeka kwemizwa lokufuthelana. Umongameli Mokgweetsi Masisi ukhankasela ithemu lesibili njalo elingelokugcina esembusweni uzabhekana labanye abathathu abakumabandla aphikisayo. Laba baguqela umnumzana Dumelang Salishando we-BCP, umnumzana Duma Boko omele ibandla le-UGC kanye lo mnumzana Miphatho Riatile yena ophuma kubandla elisekelwa ngumongameli umnumzana Ian Khama. Ucubungula ezombusazwe kwelo Botswana umnumzana Zibani Mountain isikhwicamfundo ekolitshini le University of Botswana uthi lo nyaka kulakho ukuthi kungabi lebandla elithola amavoti ayenele ukuthi libuse lodwa.
Kungenzeka njalo kuza kutsho ukuthi amabandla atshiyeneyo ahlangane akhulumisane ukuthi aza kusanjani.
Inhloli ezivela kunhlanganiso ezijene eziqoqela e-African Union, Southern African Development Community kanye le-Commonwealth sezifikile ukuzabona ukuthi likhutshwa njani lolu khetho. Ukuvota okuqala ngaphambili kokhetho kusenzelwa ukubavotisa ukhetho kanye labahlala ngaphandle kwelizwe luqhutshwa kumaviki asanda kwedlula kube lokukhonana ngokusilela kwamaphepha okuvotisa. Kodwa inhlanganiso eqhuba ukhetho ye-Independent Electoral Commission ithi konke sekulungele ukuthi kuvotwe ngolwesithathu. EleZimbabwe selichothozwe ngabaphikisa kule South Africa, Mozambique lamanye amazwe athi langenela ukhetho lisekela ibandla elibusayo. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X neVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini beintanethi kukheli ethi www.voandebele.com.
Onqintisa kukhetho lukamongameli weMelika oluzaqhutshwa ngolwesibili ngeviki ezayo emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris ukhankasa embuthanweni yama-rallies eMichigan lamuhla encediswa ngumsekeli wakhe umnumzana Tim Walz. Njalo umbiko wakhe ubikwa uza kuba uqondiswe kwabasebenza emafekitali kuleyo ndawo. Izolo ukhankase eFiladelphia njalo ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe omqoka kusasa eWashington DC. Ngakwelinye icele omunye wakhe oncintisa emele ibandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubikwa ezaphatheka emhlanganweni eGeorgia kulandela umbuthano wakhe eNew York izolo lapho abanye abakhonone khona ngokuthi abalandeli bakhe bebekhuluma amazwi ehlukanisa abantu ngemihlobo. Umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance yena ubikwa ekhankasa eWisconsin lamuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Spanda ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Nxa uHarris eqhuba udaba lwe-abortion, i-abortion ibonakala from a conservative perspective, ikakhulu ebantwini abanengi abalandela ukholo lwesiKrestu, lokholo lwesi-Islam abalutshwana bakhona ngale. Bese kusithi umnumzana uDonald Trump, inyathelo lakhe elikhanya liqhubekisela phambili laba bantu abangafuniyo ukuthi kube lenguquko, ukuba radical, ukukhethana ngemhlobo, uqakathekisa umhlobo omhlophe, laye kuzamphambanisa ikakhulu emavotini asuka ebantu ema-states alabantu abamnyama labanye abagoqela ama-Indian abanengi, ikakhulu labo abachaphileyo bevela kwamanye amazwe okuthiwa ngama-immigrants asebelelungelo lokuthi bavote eMelika. Phinde ngithi yena uHarris ule disadvantage ethile eyokuthi ngokwazi kwami ngike ngahlala isikhathi esincane eMelika, abantu be-America abaningi basase le-conservative mentality enza kube nzima futhi lokuthi nje bamukele ukuthi umuntu ongumama angabakhokhela emi laphana eyedwa, okuyikho okwenza umama uHillary Clinton wanganqobi kukhetho olwa konke ukhetho lolana akaphatheka khona. So sizabona ukuthi uHarris uzanelisa yini.
Singabona kuwela ngaphindu kulo xaxaxa, sibona ukuthi sokusele iviki kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngolwesibili, kumbe kuningi osokungenzakala ukuthi kutshintshe impumelo kuphenyo lwama-polls.
Mbili ngibona nje iqhude manikiniki izindala zombili ngutshiki lobhanqa. Ngokubona kwami sizagcina sisenza lokhuyana okwake kwenziwa kuliyana minyaka kusokugcina sokudonselana emakhothi phakathi kwabo-Al Gore nabo-George Bush, kugcina sokusithi amadala omthethandaba azagcina sixazulula lindaba, ngoba kasikaboni ukuthi inani abami lo mnumzana uTrump bangaki. Futhi uTrump esenze njalo uleyinye i-angle engathi i-angle yakhe abuya ngayo athi yena uzenelisa ukumisa impi e-Ukraine le ayenze kube lokuthula e-Israel, okuyizinto ezifunwa ngabantu abamakhaza abaseMelika. Lanxa yena enjalo esithi yena uqhuba lokho kuthiwa yi-America First Policy, asikaboniki ukuthi kuzahamba njani. Kanjalo uKamala Harris ulakho ukuthola usekelo lwabantu abangomama, ulakho ukuthola usekelo lwabantu abalaba abathiwa ngabemibala abanjengaye abagoqela abantu abansundu, abagoqela ama-Indian labanye nje imihlobo hlobo. So ke kodwa ke asikwazi manje ukuthi ngubani iqhude elikhulu phakathi kwabo. So yikho kuthiwa abangene esitikini kude manikiniki. Ngemvukeli zayo sizabe silandela sibone ukuthi ngubani ozanqoba. Sifisela ukuthi kungabi lodlakela ke, kungabi khona ukuqilibezwana nalobungilimbane, ukuze nxa sebesikhuza lathi sikwazi ukulalela.
Umnumzana Angliston Spanda ucubungula ezombusazwe njalo ungumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations Security Council namuhla ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukuhlaselwa kwele-Iran ngele-Israel. Amalwecatsha e-Boko Haram ahlasele ibutho lakwele-Chad izolo ebusuku abulala abantu abangamachumi amane 40. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kweziphathelane leMelika. Impilo kamnumzana J.D. Vance, umsekeli walo oncintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lama-Republicans, iludaba oluvamileyo olomuntu ophumeleleyo othakazelelwa isigaba sakhe. UVance wakhulela eAppalachia, wafunda esikolo sohlonze lwaphezulu iIvy League, futhi uselakho ukuba ngumsekeli kamongameli wakuqala embalini yaseMelika oleminyaka yokuzalwa ephansi. Siqale ngembali yakhe kudaba esilulotshelwe intathelizindaba ye-VOA News uCaroline Presutti. Ayisikho lapha azalelwa khona, kodwa eJackson, Kentucky, kulapho uJD Vance athi sokulikhaya lakhe.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt.
Ngathi ngicela umtshato kumkami, ngathi sithandwa ngiza lesikwelede senkulungwane zamadola ezilikhulu elilamashumi amabili, $120,000 engasithola ngisenza isifundo zemthetho esikolo kanye lendawo yamathuna duzane lentaba empumalanga yeKentucky.
Emathuneni la, omkhulu wamapholisa esigabeni seBrahit eKentucky, uSheriff John Holland uchasise wathi,
Grandmother Bonnie,
ugogo Bonnie Clanton Vance.
Ugogo kaVance wayesaziwa ngokuthi nguMamao.
He always came down here with Mamao and she would bring him to the man.
UVance wayehlala esiza lapha logogo wakhe, wayebuya naye ezomtshengisa ukuthi impilo enjani ezintabeni, kusobala ukuthi wayekuthakazelela.
Wazalelwa lapha eMiddletown esabelweni seOhio. Wakhuliswa ngugogo wakhe owayethukana kakhulu, owayegcina imibhobho engamachumi phose amabili 19 eyayihlala ikhokhiwe, esebenzisa isibongo sikababa owayethethe unina ongamzaliyo esithi J.D. Hamel. Wanqoba kukhetho ancintisa kulo okwakuqala olokuba ngumsekeli kamongameli weklasi yesikolo sakhe eMiddletown High School. Waba libutho wasesiya ekolishini le-Ohio State University, lapho aphothula khona engomunye wabafundi abahamba phambili. Esuka lapho, uVance waya ekolishini le-Yale, lapho azwana nakhona lomunye umfundi owayeqhuba ezemithetho, u-Usha Chilukuri, owagcina esengunkosikazi wakhe. Owayengumngane wababili laba befunda bonke, uJames Ames ubazi kahle.
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him.
Ngicabanga ukuthi nguye owenza uVance waphuma lesinqumo sokuthi enzeni kahle kahle kuzacande kusasa lakhe esikolo sezemthetho.
UVance wazakale elizweni lonke ngo-2016 ngemva kokwethula ifilimu elesihloko esithi Hillbilly Elegy, eyayigxile ogwalweni ayelulobile olwaba lodumo olwalukhuluma ngezimuli zaseMelika ezenza imisebenzi eleholo eliphansi. Owayelingisa ugogo kaJD Vance kufilimu le nguGlenn Close.
But you got to decide.
Kodwa kumele ukhethe ukuthi ufuna ukuba ngumuntu kumbe cha.
Ngosekelo ayeluphiwe ngowake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump, uJD Vance, umfana weOhio othanda iKentucky, wakhethwa ukuba ngusenator weOhio. Dukuduku ngemva kweminyaka emibili, uJD Vance usekukhetho lomsekeli kamongameli weMelika. UTrump wakhetha uVance kodwa akumqalelanga kuhle ngoba wayeke wachotoza uTrump, esithi ungumuntu omubi kakhulu futhi wafunga ukuthi akasoze afa amsekela. Kodwa njengoba uTrump esemkhethile, injongo yabo isinye. Wathi ebuzwa ukuthi uTrump wanqotshwa yini kukhetho luka-2020, waphendula esithi,
no, I think there are serious problems in 2020. So
cha, Donald Trump ukuthi kwaba lamaphutha amaningi ngo-2020. Ukuthi uTrump wanqotshwa yini kulolo khetho ayisiwo mazwi engangawasebenzisa lawo.
UVance ulembono eqinileyo ngeChina le-East Asia, njalo usola uhlelo lokuphathisa ele-Ukraine ngezikhali zempi. Nango ephendula umbuzo ngempi yase-Israel le-Hamas.
Kamala Harris, on the one hand, says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris, uthi abakhathalela abantu makhaza abafela kulimpini. Kodwa uyala ukunika Israel izikhali ezaphephisa abantu abaningi.
Idolobho lika Vance, ele Middletown, lisekela uTrump kabanzi. USteve Dillman waqhatsha uVance esaseleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside.
Ngiyaqhenya kakhulu ngalokho akufezileyo, futhi ukuba yingxenye yalokho kungenza ngizizwe ngijabulile ngaphakathi. Le ndoda evela kuMcKinley Street, futhi manje ilakho ba umsekeli kamongameli weMelika.
Engakhethwa uVance oleminyaka engamatshumi amane, 40 years. Uza kuba ngowesithathu omncane ngokuzalwa embalini yaseMelika ukuba ngumsekeli kamongameli. Udaba lolu silulotshelwe intatheli zindaba ye-VOA News uCaroline Presutti.
The Voice of America.
Kwezempilakahle lamhlanje sixoxa ngomkhuhlane wemithambo yomthambiso kumbe urinary tract infection, kubika uAnastasia Ndlovu.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela imithambo ethwala umthambiso njalo uvame kwabesifazane labantwana. Bathi ukungahlanzeki kubangela umkhuhlane lo othwalwa ligciwane le-ikholi. Udokotela oyingcitshi kuzitho zabesifazane labesilisa, udokotela Derek Matsika, uthi kulezibonakaliso eziningi ezomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Uthi kuyonakala ungaphuzelwa ukwelatshwa umkhuhlane lo. Uthi abantu abaningi abawehlukanisi umkhuhlane lo lowemacansini. Unkosikazi Nokuthula Nyoni ohlala kobulawayo uthi ngesikhathi umqala wacabangela ukuthi uselengulamakhwa.
Ngangisizwa kutshisa ngaphansi ngisiya esambuzini kokuphela. Lo mthambiso wami ngangiwuzwa ungitshisa, kodwa ngathola usizo ekilinika lapho abangichazela khona ukuba ma ngisiya esambuzini ngingahlala ngingazesuleli ngisiya phambili esithweni sami, kodwa ngisiya esisileni lakho ngigeze ngihlambuluze.
Abazali labo bayakhathazeka bengabona abantwana sebelomkhuhlane wemithambo yomthambiso. Unkosazana Sibonye Inkosi Dlomo uthi ingane yakhe yahlaselwa urinary tract infection.
Sike sazidla amaphaphu, indodakazi yami isisehluleka ukuchema, ibisichitha umthambiso onukayo. Ekuqaleni wayesichitha umthambiso olegazi, kodwa saphuza ukunanzelela, kodwa ekilinika bamupha amaphilisi njalo bese simjaha ngamanzi ukuze ageze ingaphakathi yakhe.
Umkhuhlane wemithambo ethwala umthambiso ngumkhuhlane ovamileyo emhlabeni jikelele, njalo abenhlanganiso yezempilakahle World Health Organization bathi ukuzinga lesibili lemikhuhlane ehluphileyo njalo emhlabeni jikelele uhlasela abantu abalikhulu lengxenye yesigidi ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Livestock lamhlanje sixoxa ngokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abebandla leZANU-PF bathi kuqondile okwenziwa ngamanye amalunga aleli bandla afisa umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe kungafika umnyaka ka-2028. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa ukhanya ngempela efisa ukuqhelisa umbuso wakhe lanxa ekulandula lokhu. Kwanele Mthwakazi lingakhohlwaki ukuthi uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.